akulanto ejenyini lapha sithandekile lawona lawo ama irrigation ka Ada ayengama irrigation ayivele khona bayavuselela babe vele futhi kayisiba bavuseleleyo by the way base bewanike ilist ku track itrack yayisivuselele sebewathatha nxa sebewathatha bewabisela ku Ada abawathathe bewabisele ku Ada kodwa ayisiba bawalungisileyo so kambona ukuthi kulento ethuthukayo njalo futhi angiboni ukuthi ukuvuselela ama irrigation e Ada kuseva izakhamizi ngoba iAda yikampani yehulumende isakhamizi esizakhele embonqani asisoze sibenefite from that Ada project so lokhana yikuvala abantu amehlo ngoba ama-elections sebuya so abantu sebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi nxa sokubuya ama-elections kubuya ezimnandi kubuya amanga kubuya kuthiwa siyadevelopa kodwa abantu bengakuboni khonokho kuthiwa kuyadevelopa angiboni ukuthi khona ukuqamba amanga kungenza ububelo kwi-economy yeZimbabwe instead okuliqiniso yikuthi for 41 years bekulokhu busa iparty eyodwa ibusa injalo isiyehlulekile ngoba ikhuluma ngezinto okufana ukuthi ngayo yazenza 30 years ago selokhu besibazazenza kathesi njalo besehluleka ukuzenza kuzaphela futhi ezinye 30 phezu kwezinye 30 ezadlulayo kumbe 40 phezu kwe-41 ezadlulayo belokhu besibalungisa akunakulungisa abakwenza kuthandekile eqinisweni abantu bezimbabwe kabavusa inkophe babona ukuthi abantu asebebabisele emuva 50 years back ngabantu bezana sokufuze babakhiphe ngoba sebebabisele emuva kakhulu.